Soku isika disenda baku VOA Ndebele.
Lami ngibonge utanono kawande obesipha indaba ngolimi lwesishona. Lingali vuka njani izulukandaba holamukela emsakazweni we Studio 7 ngolwesithathu mhlazi ku 27 Mbalakazi 2023 ngu Chris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, icele lebandla eliphikisayo ele MRP selihambise isicelo sokutshengisela phezu kokukhwela kwembadalo yepassport ekhangelelwe ukuqala ekuqaleni komnyaka ozayo.
Sithi thina ipassport ukuthi ikhwele ibe ku-150, siyakwazi ukuthi kulo bungilimbane umnanga gola abantu bakhe abafake kuma-passport offices who are collecting imali edlula 150. Ipassport actually price iyabe sikubo $300.
Inkokheli yezigaba isikhuthaze uhulumende kanye labenhlanganiso ezizimeleyo ukuthi baqhelise inhlelo zabo zokuphathisa abantu abalambayo ngoba umnyaka ka-2024 ukhangelelwe ukuba lendlala emangalisayo.
Singena phakathi kwendlala enkulu kakhulu ngoba kwazise babankomo abantu lokulima lokho abakaqali ukulima kathesi uDisember usesephelile.
Umhlabeleli wengoma zokholo u-Eric Moyo obhubhe kwele South Africa ngeviki edluleyo ubekiwe izolo kobulawayo.
Abantu bakobulawayo abeZimbabwe bonke badabuke kakhulu ngokuthiwa u-Eric bayakhala eNingizimu Afrika, bayakhala abantu bonke emhlabeni wonke jikelele.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni we-Studio 7. Icele lebandla eliphikisayo ele MRP selihambise isicelo sokutshengisela emapoliseni phezu kokukhwela kwembadalo yepassport ekhangelelwe ukuqala ekuqaleni komnyaka ozayo. Umphathintambo wezemali uMnumzana Mthuli Ncube wazise ngenyanga edluleyo ukuthi kusukela ngomnyaka ozayo ngozibandlela imbadalo yepassport izakhwela isuka kukhulu elilamadola ngamachumi amabili US$120 isiya kumadola alikhulu lamadola ngamachumi amahlanu $150. Omunye wabagcina isihlalo becele le MRP uMnumzana Mudenda Chilumbo utshele iStudio 7 ukuthi banxusa uZulu ukuthi aphathise ekutshengiseleni lokhu ukukhangelelwe kwenziwa mhlazi ku-2 ngozibandlela phandle kwamahhofisi kamsitheli kobulawayo. Ngalokho sebelobele amapholisa incwadi bedinga imvumo kodwa amapholisa abengakaphenduli. Amapholisa enkamba yebulawayo Central abengakaphenduli. Sixoxe lo Chilumbo ukuze sizwe okunengi ngalolu daba.
Parece singunanzele ukuthi ano sokuyisigumaguma lokhu ngoba iregistry i-department or i-ministry of home affairs is non-aligned to revenue collection agents. Ayivunyelwe ukukolekta izimali for other developments. So nxa ngisizwa uMthuli Ncube ekhuluma ngokuthi yena i-passport isifike ku-150 is approved by iParliament yeZimbabwe. Bengingakwazi ukuthi uMthuli Ncube othi yena passport the reason yaba khona ngapho besingakwazi ezimthwakazi Republic Party ukuthi ufuna ukumodernize ama borders ka modernize ngi passport fee a modernize ngi the mainstream revenue system ekhona elizwe. So nxa kuyukuthi bona bafuna ukucharge $150 the city bafuna ukuthenga izimota zama MPs ezi above 100,000, which means badlala ngabantu laba bantu. Awusoze ucharge abantu imali njengaleyo uphinde yoba taxa nxa sebethumela izimali ekhaya. So thina ezimntu wakwa the Republic Party, we are supporting i-vision ye-youth league yethu ethi akumiswe ukusebenza kwama-offices awe-registry, the civil registry department obulawa. Sithi thina hayi uba umnanga kwavele sezama okunyela i-budget yabo was not even conducted in the manner that is constitutional in terms of ama-consultations. So thina ezimntu wakwa the Republic Party sithi sisapota abafana support abantwana asisukumeni sonke ezimathebeleleni abase wange abase Beitbridge abase Gwanda abangapi ngape plump imali yobuguma guma efuza ukuthi support amasela hayi asimiseni. So sithi thina konke lokhu ukuthi amapolisa baza kuthini hayi kusezandleni zomthetho. We expect the police to act according to the constitution. They are non-partisan as an entity. So we can't allow them ukuthi besiyalele ngoba thina sifuna ukuyotshengisela as a party ezisizwe ukuthi abantu bakithi bazaphelela emfuleni bebhajete izimali zokuthi bebuye ekhaya bethole izimali sezikhuphukile in terms of ukubhadalela i-passport. Abantwana bazahamba kuyobulawa befele emfuleni befele endaweni engaso designated for traveling.
Khona ukubangele ukuthi litshengisele ngodaba lwama-passport zona indaba ezikhathazayo ziziningi kuyini kahle kahle
sithi thina i-passport ukuthi ikhwele ibe ku-150 siyakwazi ukuthi kulobo ungilimbane umnanga gola abantu bakhe abafake kuma-passport offices who are collecting imali edlula 150 i-passport actual price iyabe sikubo $300 so asoze sikuvume ezimntu aze-Republic Party and we are ordering all our members and supporters and sympathizers labantu bangoma tebelendi wonke bonke ukuthi no akuvinjwe ivalwe laphana komsitheni laphana siyavala akuvinjwe ukuvalwe lapha.
Lo ke ngumnumzana Mudenda Jilumbo ongomunye wabagcina isihlalo obeceleli iphikisayo elebandla le MRP ubekhuluma ecingweni le Studio 7 esebhinga. Inkokheli yezigaba isikhuthaze uhulumende kanye labenhlanganiso ezizimeleyo ukuthi baqhelise inhlelo zabo zokuphathisa abantu abalambayo ngoba umnyaka ka-2024 ukhangelelwe ukuba lendlala emangalisayo. Umphathi ntambo kahulumende obona ngenhlelo zokunakekela uZulu owelabor and social welfare umnumzana July Moyo wazise kumaviki asanda kwedlula ukuthi kulabantu abafika phose izigidi ezintathu 2.7 million ababhekane lendlala emaphandleni abadinga uncedo lokudla. Umoyo uveze lokhu ngesikhathi kusungulwa uhlelo lwe-food deficit mitigation strategy lapho uhulumende azabambisana khona lenhlanganiso ye-World Food Program kanye leye-UNICEF ukudingela abalambayo ukudla. Untungameli Nkomo Studio 7 uqoxe lo wake waba ngumeli wecholojo edalele parliamente elilunga lebandla lezanu PF umnumzana Believe Gawule yena othi umumo usumubi kakhulu emizini eminenge.
Singena phakathi kwendlala enkulu kakhulu ngoba kwazise baba Nkomo abantu lokulima lokho abaqali ukulima kanti uDisemba usesephelile ngawe iwapho amabele angalima ngoJanuwari akuna lutho esilukhangele sikuthole. So kumeleki kathesi kube namalungiselelo ayenziwa nguhulumende ukuthi abantu basinde endlaleni leyi ngoba indlala leyi engasapulabelwanga abantu bazaphela ngoba Nkomo uhulumende nguye omelele phambili ebesekhombisa ama-non-governmental organizations abasincedise labo-WFP bancedise bazongena bakhangele kuqala bayenze lokho kuthiwa i-assessment yabo bayenzayo ukuthi kathi kuthinile okuzafunwa ngabantu emonakalweni ongaka ikungakanani okungabaqhuba kanti kuze kuyefika kulwana umnyaka olandelayo engayingalo sikhangele kwiminyaka ozayo engayehlona isivulo sakhona siyabe singase sibe sihle ngokulandelana kweminyaka kodwa ukuplana kuqakathekile ukuthi i-government ihlingenele masinyane masinyazana engathi zikahulumente ezizimele zodwa yikola besikhala khona kakhulu ukuthi ababuye bezongena phakathi kwabantu bezokhangela ukuthi umonakalo lo unganani zingakanani izimuli ezifuna ukuthi zithole ukudla zisinde kwafune phela Nkomo kathesi silodukula umangalisayo kulezimuli ezikhangelwe ngabantwana childhood families ama-families akhangelwe ngabantwana ezintandane ezingaselabanda kobani yibo bantu abamele benakekelwe laba ukhangele kuhlolisi ngoba sekukhokhele kule kungananzeleliyo ukuthi kulabanye abantu abadinga ukuthi abantwana abale ntandane zikhangelelwe phansi babelohlelo kuduzayo phansi lapha kutholakale sibili ukuthi abantu basize ngendlala ebuyayo le ziphelile wala kunze nje esigabeni sethu ngathi njenga ngaphetholosho inkomo ziphelile inkomo bezicuka inkomo sokumele kube nendlela yokuthi lakho sikhangele ukuthi izifuyo lezi zifunayo kusiyaphambili le abantu bengazi banganyedakala ndawo ukuthi kutholakale uhulumende lomhlaindo engingasezizo kumele zodwa ezanceda ne-stock city esithengiswa ngemali ephansi kunto esinika kona sincedisa abaningi ba mayenelisi bona ukuthi usithengisa ukuba uyazi ukuthi umuntu angathi usele ukudla imali yokuthenga ukudla kwakhe wathi umele ukuthengela isifuyo.
Izulu njengoba selike lana endaweni ezitshiyeneyo okugoqela khona ngapho eCholocho, ungathi amadlelo asehlumile yini lamadamu asengenile amanzi?
Nkomo, okungithokozisayo kancinyani yikubona ukuthi lapho engikhona kade sengiseCholocho namhla ngibona izulu liyana Nkomo, ukuthi ngikhangele nje ngihleli ngibona le ndawo engiyo esigabeni seCholocho lapha ngaphansi kwesigaba sikaTiftateGulu. Ngikhangela ngibona ukuthi izulu liyana sibili kuhle phandle la kuhle sili kunoko phandle kuthi phandle yakhona nale nkomo masikhangela bezomkhathi laba ngokuvonekela kwabo abakutshulo laba abasiphilela khona kuyakhangela ukuthi engxenye umrongo ukusilibazisa nje ngokubona kakuphela yiko kungithusayo kodwa engikubonayo izulu liyaqhophekela nje izimela kuhle sokuhlumile sokuluhlaza yabe zifuyo zeneze esakade zisiwa ngithemba ene aliseli kuwa kathesi namanzi sekukhona kwezinye indawo engasho kuze kusila kwazo izifuyo singazi nali ngaphambili.
Umnumzana Believe Gawule isakhamuzi seCholocho njalo waka waba ngumeli walesi sigaba edalele ephalamende ulilunga lebandla leZanu PF. Umhlabeleli wengoma zokholo u-Eric Moyo obhubhe kwele South Africa ngeviki edluleyo ubekiwe izolo kobulawayo emathuneni eMvutsha. UMoyo obele minyaka engamajumi amane lambili ubehlabela leqembu lakwele South Africa ele Joyous Celebrations. Siqoxe lomsakazi u-Ezra Chisas Banda ointatheli izindaba ye-Studio 7 ukuze sizwe okuningi ngalolu daba.
Eric Moyo umculu weZimbabwe wedume kakhulu wazalwa umnyaka 1982 wakhulela khona bawonduthu ziyathunqa ngobulawayo engumuntu oculaye enkonzweni ezijeneyo zakwonduthu ziyathunqa ngobulawayo kwaze kwafika umncintiswano lwaphuma umabona kodwa ukuthi hayi abazizwa wabazi ukuthi balelizwe limnandi ukucula sicela ke lingene lokuthiwa ke East Africa Idols waseba ngomunye lo obhalisayo wangena ke bamthola ukuthi hayi umuntu uyacula. Wacula ke lapho yayinyakuqala le Idols East Africa Idols wanqoba enqoba nje bonke laba ke esithi Southern East Africa waba ngokuqala waphiwa ke imali ke efika amadola emelika edlula ke i-25,000 emadola emelika US dollars wathatha inqubo kanjalo ke ayi abe South Africa ubaba uLindeleni Mkhize owayevelesele Joyous Celebration iqembu elicula umculo wengoma zokholo i-gospel music wabe mthatha wathi ngubonile mabona kude ngicela ubuye lapha South Africa wathi hayi wena nje umuntu ocula nganganza icela ukhokhela iqembu lami ube ngocula phambili njalo uyazi Joyous Celebration labantu abaningi abakhokhelayo abacula phambili bale kwaya ikwaya benkulu Eric wayengulowo ke ukhokhela ke ikwaya le Joyous Celebration wacula kanjalo ke uEric wangena ku Joyous Celebration lo kuthiwa yi-18 Joyous Celebration 18 yaba lodumo kakhulu emhlabeni wonke jikelele.
Ungathini wena ngomculo wakhe ngamafitshane ukuthi ubungumculo onjani njalo ukhanya uthakazelelwa ngabantu abanye?
Umculo lo we Joyous Celebration umculo ke odume kakhulu undumeke yafika yonke la sekhona le pressure olwandle idumele liqembu elihamba amazwi amaningi bilihamba la Eric Lee siye amazwi amaningi icula kanjalo njalo ke abantu abaningi bamazi ngempahla zakhe atintsha tintsha lezi eqoke bonakala phambili lapha kanjalo engumuntu ojava kakhulu ebegida kakhulu wona abanxabe hlabela bamthanda abantu eSouth Africa bamthanda kakhulu babaningi bakho ngoba bendwe ngazi lokuthi ngwase Zimbabwe bamangele yeyokuthi-ke umculo wakhe hhayi ingoma zijula celebrations yachaywa into khona ukuthi ebengenzi kakhulu ezakhe yedwa kodwa betshala le qembu lejuya celebration abantu bakubulawayo abezimbabwe bonke badabuke kakhulu ngokuthiwa u-Eric bayakhala eNingizimu Afrika bayakhala abantu bonke emhlabeni onke ejikelele nezolo-ke isidumbu sakhe sibuyile sivela khona leke-South Africa safika lapha namhlanje kuseni kwenziwa lokho kuthiwa yi-service wase siyabekwa emangcwabeni emvuthwa kobulawayo beke khona bathi emangcwabeni emvuthwa nxa siyetrinesi lapha bebekhona namhlanje abantu-ke badabukile bebuyile vela ke-South Africa njalo lezulu belisina okutshengisa ukuthi bengumuntu omkhulu kakhulu-ke abantu babuhlungu iy'ngoma zakhe ziyohlala zikhunyulwa ngabantu kodwa abantu uncedo liqembu lakhe le-joyous celebration likhona akusoze kukhanye ukuthi u-Eric kasekho kodwa abanazelelayo bazabona ukhona ongasekhoyo la ngoba bekhokhela phambili yikho ngamafitshane ngu-Eric umoyo lo sizalwane seZimbabwe esibele minyaka eyi-41
lo-ke ngu-Ezra Chisas Banda umsakazi njalo eyintatheli zindaba ye-Studio 7 okwamanje ke sizwe ezivela kumaphephandaba achiyeneyo iphephandaba le-Herald lilodaba lokuthi amapholisa acwayisisa udaba lokuthi kulexuku labantwana abangabafana ababonakale abangaba leminyaka yokuzalwa engaphansi kwe-10 lanhlanu ababonakale kumabonakude benatha utshwala. Isikhulumeli samapholisa uMnumzana Paul Nyathi utshele leli phephandaba ukuthi bayibonile imfanekiso yabantwana laba esisabalele enkundleni zokuxhumana njalo bacwayisisa ngalolu daba. Iphephandaba lobulembu le-newzimbabwe.com lilodaba lokuthi ibandla le-ZANU-PF liqoqa ukuvuselela ugatsha lwabatsha oluthiwa yi-Border Gaze Youth Militia abazakala ngelokuthi ngama-Green Bomber ngenxa yocuku. Okwamanje sengidedela emuva ngilichiya izandleni zenu lina balaleli bethu umbiko elisithumele nge-WhatsApp.
Emsakazweni ka-Studio 7 emsakazweni linjani walaleli labasakazi hayi siyayizwa indaba yeZANU-PF le iZANU-PF sithenga izikhali ezibhedlela kula mithi iZANU-PF sithenga izikhali akula mgwaqo abantu balamba indlala kahle kahle upresident lokhona vele kusho ukuthi kaso president ocabangela abantu but wathi ngena embusweni wazitshayena umnyacane ngani umuntu ozacabangela abantu beZimbabwe kanti hayi umuntu ozicabangela yena labantu abake ubona sethithi abantu abakwagcwa sezikhundleni kahle kahle laphana kuthi utakola democracy eZimbabwe ivoti la futhi lisebenzi lapha abantu beZimbabwe sokubona ukuthi bebambane bethi sokwanele manje sokwanele ngoba bebambane bonke nje kungabe kube yishona ndebele tonga wonke umuntu obambane ukuthi bekhiphe uhulumende lokhona bebese bebona ukuthi mase bekhiphe lohulumende okhona bayenza njani sebenegotiate etafuleni ke manje ngoba lapha siyahlupha sithi labantu abantu behlupheke beze bethi lezizukulwane zethu uhulumende lokhona iZANU-PF kayiphuma embusweni sehlulekile
sanibonani bafowethu ninjani nje nonke hhayi siyabonga bafowethu indaba nje tinika zona hhayi ake ngihlala edabeni mina-ke ngizeubuhlungu kakhulu ngala madoda lawa abasapotizani nalo sisinyana lona naye sengenwe umkhuhlane wobuthakathi emncane yangake ezondwa ngabantu ekhethe nje ukuzondwa ngabantu ufuna ukuthanda yibona abantu abayifonyana bezanuphefu ngenxa yokuthi ufuna ukuqumbisa isisu sakhe hhayi ya baze naba nenhliziyo ezimbi madoda umuntu impela liyalidla igazi labantu liphila amagazi abantu nenhliziyo ezimbi licabanga ulindalezi ukufa uyabezwa nalaba akhuluma khona abantu bezana uJoseph Chumama manje uyakhuluma uthi yena umuntu kufuneka asisebenzele angadiphendele kuhulumende njengakuphi wena Joseph Chumama umuntu uyayisebenzele khona uyasebenza usebenzani akuna currency money akuna lutho kodwa ubhizi ukuthi umuntu ufanele asisebenzele yenze yiphi imali eyenzeni khona ukhobra ungatshela ukuthi umuntu ngalokho uzangaphila ikhobra uzothengwa ubani ayithenga onaleyo kopra kata banye bantu fa bephelele khanda becabangela abantu phela kuzoliphelela one day zofika isikhathi semsuzofika nani zofaka buhlu ngiyabona
studio 7 ngabe linjani basakaza wakhe sibonga umsebenzi olwenza abasakaza sibonga umsebenzi olwenzayo ngabe izindaba right studio 7 lapha kule ndaba engani yangikhathaza lapha yabona indaba kaChabangu le studio 7 indaba kaChabangu le sicela ukuthi amazuba boya amahle izinanzele into ekakhulu abantu bakobulawayo ekakhulu abantu bakamthwakazi yabantu besindebeleni ngiyabona into enziwa nguChabangu le kahle mangithi ngibhekise sakuhle le nto le ngamanyala le uChabangu wathengwa ngenxa yendlala uChabangu isidakwa hlale edakiwe imisebenzi yakhe ayazini wathengwa ngenxa yendlala ithengwa ngusikoti ngoba thina ekukhethi ekuxabaneni kwabakwenzayo ngabo ku-3C thina besingavuki ukungena kangawo of course lathi besisupporta sibe i-3C kodwa besingavuki singene kangako kuleyo nto then into esukisisihlukumeza lapha yokuthi thina sikhethile abantu kade sibafuna kobulawayo sabangenisa abantu abezizalanisa kobulawayo abantu besindebeleni ngoba thina into esingayifuniyo kobulawayo into ekuthiwa yi-ZANU-PF asiyifuni into ekuthiwa yi-ZANU-PF kobulawayo kanti esinango uChabangu hambe sasithathela i-ZANU-PF yarare refaka kobulawayo lo Chabangu kahle kahle kanti ayikho enye imizamo engenziwa upresident uChamisa yena ekhanyela yithule kangaka kuyini okwenzekala kahle kahle ye bantu abalaleyo lani lapho akethi size lapho kumbile ngaba nombono ngcono lapho satsha ngalo uChabangu isidakwa umuntu othengisa isizwe esikhanye umuntu osithengisela emathebeleni kuZANU-PF sikhanyele nje
sabona studio 7 amankhuluma ngilapha eZimbabwe yabona izanu lekho kwenza ikurepa irepa abantu ihlule kubusa irepa i-3C ukufanana lokurepa umntwana omncane lekho kwenza sithwele zimo yena ngabe nje wana wathi wathatha wazibuza ithi wawini ngabe uyalungisa izinto ngendlela hayi kona ukuhlanhlatha ukuqonda igama hayi esitema zoze sivote ngoba kusincede ukuvote
salibona studio 7 salibona nabasakazi bethu enjani thina siyancedekengiphawula njengaloko kwenzekala ezimbabwe sothi ezimbabwe sizohlala sikhohle izanu izibusa lizenzela umathanda wanako sezoke Chabangu labo weshman ncube labo tenda ibhithi bathi izanu fanele ibuse anike izanu ipower so hayi kule nto singayenza sokuzosebenza mdala ngozosesidlulele avele tenda ibhithi labo weshman ncube labo sengishabana akulalizwa afakela kulaphatha abazoyivula futhi ayikho laba nje baqonda ukuthi bedilize i-CC izanu ibuse angazi ke bazothulana ngemva kwalokho hayi kosi babusise kulokho abakwenzileyo namalungelo abantu behlale phezu kwabo babusise
Studio 7 sakubona kanye labalandeli bakho uhlale phezu kodaba njalo ngingathi Studio 7 ukuthi ama-SMS ukhetha anjani kodwa sengathi ngima ngithi ngiyabheka ukhetha asekela kakhulu uhlangothi lwe-CCC thina abanye esikhuluma izinto ezingahambisani lento zabo-CCC lezo vela usasifundi khonapho lo muntu okhetha ama-SMS siyambona ukuthi vele thina wethu uyasibandlulula akasikhethi ngenxa yokuthi asikhulumeli i-CCC leyo CCC futhi asinandaba nayo inamanga okunjengopresident wakhona una lo uChamisa wakhona uthi ye uThwabangu akamazi akekho umuntu okukhulumayo manje ukuthi ye lo muntu unamanga lo lisho ukuthi angabusa vele kukhona okubusa ngeqiniso azokuyenza yena enamanga kangaka lo muntu lo hawu Studio 7 nawe sicela sibili indaba zakho zibe ngezoqodo zingabi lezi ezisekele hlangothi siyabonga
Studio 7 mina ngithi izanu yonke nje la ma-leaders akhona wonke hayi abaphume bayehlulekile since namhlanje singabantu basezimbabwe asisahlonitshwa noma yikuphi sihamba sithethiswa emabhasini ezitimeleni emateksini siyathethiswa ngendaba yezanu hayi abake bephume asisabadingi noma upresident ethi ayelifini vele noma engabuyanga kasisamdingi kake phume kebona abanye ukuthi bazoyenzana akake nikeze umfana omncane kevusa ilizwe bake basale namancuwa wabo sokungamancuwa ngeke bavuse amancuwa sifuna umfana omncane umkomana kangene aphinde mkomana zanu phuma nini liyafosta phuma nini lihambe hambani liyehlala kathi li-retire nini vele ku-retire nini kati
Studio 7, Studio 7, sanibonani baphathi bethu. Siyalibingelela eminyakeni omutsha. Sithi yephi umnyaka omutsha singena kiwo. Hawu siyabonga Studio 7. Siya ngami abantu bonke babambana bonke abantu kukhishizano kuqala ukuze siqhubeke ngempilo e-right. Siqala umnyaka omutsha sibe right. Siya ngami abantu bonke babambana balwelezani iphume embusweni, phume emandleni ukuze sithole ukuphila ku-right.
Ngifuna ukuzwa kuphela ngosengezo Chabango lozithi we-3PC ukuthi ezerikoli abantu abaningi kangaka. Isizathu sakhona esiwasisolayo la engwephathi yisiphi okokuqala? Ngizobuya endabeni kaMalaki Nkomo lothi yena izana u-PF hayi libandle libusa elingelamsindo elingelani. Ngibe sengibuya kwekamsaka lo webhingalo. Obuka into engcolileyo yenzibe yinto enhle ningcolile. Ngizwa ngisethuka siyokuinto wakhona kuyamangalisa. Hayi kangisoli, kuya ngokuthi umuntu ubona njani. Kodwa-ke ngakuthiwa bayabona abantu labo ukuthi balahlekelwa ingqondo nganokunye bathula ngabakukhulumi ufa lakho kuphela kungaphakathi kwakho ungakuvezi ebantwini ngoba mhla ilizwe elingatshintsha libe ngesinye isimo abantu baya bekwazi baza kukhangela njani. Ngiyabonga.
Lawo ke bekungamazwi enu lina balaleli bethu elisithumele ngeWhatsApp kunombolo ezithi +12024650318. Kwezemelika, amapholisa esigaba seColorado athi acwayisisa udaba lokwethuselwa kwabehluli kulandela ukususwa kwalowo wayengumongameli welemelika uMnumzana Donald Trump kuluhlu lwabangavotelwa kukhetho oluzayo. Amapholisa alile ukuveza okuningi ngalolu daba besithi kungafaka engozini abehluli laba. Kusenjalo ukudonselana kokuthi uhulumende welemelika aphathise le-Ukraine kumbe hatshi kumbe njalo aphathise ele-Israel kuphela ngemali yokuzivikela kuqhubekela phambili. Sixoxe locubungula izombusazwe unkosikazi Priscilla Ndlovu saqala ukumbuza ukuthi ngowuphi umkhokheli welizwe lemelika ongaqeda impi ezikhona esezidonselele lelizwe lemelika phakathi kwazo.
Leze zempi Russia leye Israel Ukraine ukuthi nguphi upresident obengenza ngcono ekuqedeni lezi zimpi. Mina ngibona ngani uBiden uyazama. UTrump anje siyamazi vele ukuthi akulanto ake ayenza yakhanya ihamba kuhle. Engxenye iIsrael ubengaqina esenzele ukuthi athole amavoti lapha kuleli lizwe nxa ukuthi kuleli lizwe kulamatshi lokuthi uBenjamin Netanyahu ngumngani wakhe. Kodwa Ukraine mbona ngani uBiden uTrump wayeza kweyela impi Ukraine esenzele ukuthi iRussia ikhulele iUkraine njengoba vele efevana engumngani kaPutin. Lapho izimpilo ezizombili mbona ngani umuntu ongazibamba kuhle uBiden. Kuphela uBiden lapha ngidanise khona ungidanise ngeIsrael uthi I think uphume wama kakhulu okwenza ukuthi iIsrael ibe legunya eliphezulu ekuthini indaba yakhona kabasafuna indaba ukukhulunywa kulanyulwe bona sebefuna ukubhidliza kungenxa yokuthi baphiwe igunya elikhulu. Kodwa hayi mbona ngani uBiden even ephambanisile khona lokhu kungangisudisanga kodwa mbona ngani upresident obengenza ngcono kulo Trump. Ngiyabonga, bye.
Alathi siyabonga. Lo ke ngunkosikazi Priscilla Ndlovu ocubungula izombusazwe esilethela ke uhlelo lwethu lwalamhlanje emaphethelweni. Kodwa singayehlukani ke sikhangele ezinye zenhloko zendaba ebesilazo ezikhokhela. Umanisipala wakobulawayo uxolo sikhangele ke indaba ebezikhokhela. Icele lebandla eliphikisayo LAMRP selihambise isicelo sokutshengisela phezu kokukhwela kwembadalo yepassport emapholiseni. Inkokheli yezigaba isikhuthaze uhulumende kanye labenhlanganiso ezizimele ukuthi baqhelise inhlelo zabo zokuphathisa abantu abalambayo ngoba umnyaka ozayo oka 2024 ukhangelelwe ukuba lendlala embi kakhulu emangalisayo. Abangenelisanga ukuzwa indaba zethu lilakho ukuzithola ku www.voandebele.com. Olivalelisayo igama lami nguChris Gande, ngisithi asidibaneni njalo kusasa sikhathi sinye, kodwa silazo ezinye namhlanje ntambama ngo 7:30.